Soko izikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 9 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDCT lithi nxa ibandla le MDC Alliance lingadinganga elinye ibizo lizazithola lisenkingeni ngesikhathi sokhetho.
Kuzamele benze eminye imizamo kumbe babe lezinye impawu zokuthi bazihlukanise legama elithi MDC Alliance.
Ibandla le MDC Alliance lithi uhulumende kalandeli ngemfanelo uhlelo lokwabela izigaba zelizwe amandla Devolution of Power njengalokho okulotshwe kusekelo sombuso esitsha.
Liyanakana na ukuthi umgabe besebemtshaye ikhu elinye icala ebebemipha lona abantu bezanupif lekhu yabo ngelokuthi kazange efeze idevolution.
Umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South umnumzana Solani nje mnyama moyo uthi abantu kumele bamanyane ukuze banqobe ibandla lezanupif.
Lanto esingayenza ngaphandle kokubana simanyane sibe into eyodwa ngaphansi kweumbrella MDC Alliance ekhokhela ngavoted nezenjamisi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lithi nxa ibandla le-MDC Alliance lingadinganga elinye ibizo lizazithola lisenkingeni ngesikhathi sokhetho. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube uchazisele iStudio 7 ukuthi kungani besithi bazasebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance kukhetho.
Umbuthano owavumelana ukuthi amabandla akulowo mbuthano azasala engamabandla ezimele elabakhokheli bawo esingathi ama presidents ele structure zawo zabo standing committee kumbe national executive usehla kusiya khonale. Kodwa lawo mabandla ayivumelana ukuthi hayi ngesikhathi sokhetho sizafaka u president abe munye sibe sesiyabelana ama member of parliament lama councillors. Thina ke njengebandla le MDCT elihilo elikhulu elalelikhulu kulo mbuthano njalo lokho lelikhulu uyisivumelwane salotshelwana nayo ukuthi lo ongumkhokheli we MDCT njengoba kuyilibandla elikhulu nguye okumele aphathe kumbe abe ngupresident we MDC Alliance. Yiko okwenza ukuthi ubaba uTswangirai esesichile uNelson Chamisa njengoba wayesekwanisile ukuthi enze ukuba abe ngupresident we MDCT wahle wathathwa ke waba nguye upresident we MDC Alliance. Kuthe sokuphuma ke ngokomthetho ukuthi hatch wayengalandelanga iconstitution ye MDCT ngakho kwakumele aphume kwenziwe iextraordinary congress ngoba iyo yodwa indlela akwa umuntu aba ngupresident we MDCT nxa sokuthe kwashona kumbe kwafa upresident. Icongress leyo ke iextraordinary congress yenziwa mhla ka 27 December 2020 owanqobayo ngubaba uDouglas Monzora ukuthi abe ngu president we MDCT.
Selike layenza na imihlangano phansi komanyano we MDC Alliance njalo ungasitshela ukuthi amabandla labantu abameleyo ngawapi?
MDC Alliance njengokuphunjwa kwayo ngo 2017 ayilazo ingatsha ezifana labo national executive, national council labo standing committee. Ile committee nje eyodwa eyabona labo ababe bemelele amabandla ayingxenye yaleso sivumelwano njalo bahlala zwana bebize umhlangano suka lapho babuyele emabandleni abo amabandla abo ayeqhubeka engamabandla njengokuvumelana kwabo. Imhlangano siyenziwe ke okugcina owenziweyo i-multiracial democrats Party izanu ndonga ibikona, iZimbabwe People First ibikona, iMDCT ekokelwa nguDouglas Monzoro ibikona, iMDC ekokelwa nguWelshman ibikona, iPDP ekokelwa nguTendai Biti esikokelwa nguMatibenga ibikona. Ibandla kade lingekho kuphela iTransform Zimbabwe ngokuba sisizwa ukuthi uPresident walo uJacob Ngaruvuma wathi hayi leli bandla selaphuma kuMDC Alliance.
Udaba lokusebenzisa igama lokuthi MDC Alliance ngesikhathi sokhetho lokho luqhubekela phambili na nxa labo abakhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa bengangena labo kukhetho besebenzisa ibizo lona leli kuzahamba njani?
Igama elokuthi MDC Alliance limelele lawo mabandla ayisikhombisa, ngakho akula muntu olelungelo lokuthi alisebenzise engasuye walawo mabandla. Kuzamele benze eminye imizamo kumbe babe lezinye impawu zokuthi bazihlukanise legama elithi MDC Alliance. Ngokusemthethweni yikho libona iMDC Alliance ekhokhelwa nguDouglas Monzoro abalandela isivumelano njengoba sinjalo yibo abaphiwa lezo mali ezimele ziphiwe lawo mabandla akumbuto weMDC Alliance.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Ibandla leMDC Alliance lithi uhulumende kalandeli ngemfanelo uhlelo lokwabela izigaba zelizwe amandla olwe-devolution of power njengalokho okulotshwe kusekelo sombuso esitsha. Lokhu kulandela ingxoxo esiqhube lomgcini sihlalo webandla lezano PF eMathabeleland North izolo umnumzana Richard Moyo ongumphathintambo kahulumende kulesi sigaba. Yena ugcizelele ukuthi isikhwama se-devolution fund esivela kuhulumende ngohlelo lokwabiwa kwemali olwe-budget sithuthukisa isigaba ngesigaba selizwe. Asizweni amazwi esiwathunyelwe ngumsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Ubaba uRichard Moyo, uResident Minister weMathabeleland North, utshela abantu esithi kule devolution. Akula devolution eZimbabwe lapha, yi-decentralization. Khonokuyana abakubalekelayo liyanakana na ukuthi umgabe besebemtshaya ikhu bengakamxotshi bahamba besebesiya impeacha besiyasebenzisa iParliament. Elinye icala ebebemipha lona abantu bezanu PF lekhu yabo ngelokuthi kazange efeze devolution. Iko okwakhathesi abantu baphiwa izimali kuthiwa i-devolution. Hayi, i-devolution ile provincial council okufanele kuhlale khona ama-MP wonke endawo lawo nama-councillors. Yibo abantu abenza okungani ngoku iparliament encinyane ezaba lama-resolution ezaba lembono evele ebantwini. Yikho ke mahlabe Zulu i-devolution ithi amandla wasuke ku-central government ayeziqintini iziqinti lezi ngama-province. Ama-province lawa asuse amandla awahambise kuma-district. Ama-district asuse amandla awahambise kuma-wards. Yikho silama-councillors. Khathesi bakhuluma nge-devolution. Ngubani nguphi u-councillor owahlala phansi besithi le yi-provincial councils? Ngamanga alihlaza zachoko singaya ku constitution yetu section 6264 ithi to ensure the equitable sharing of local and national resources ukuzuza imfanelo ezizuzakalayo emakhaya nemaphandleni zibuye zizencedisa abantu bemdeni imali evela ebantwini emthelweni yamakhanda emthelweni yamabusiness izanu yesaba amandla ukuthi ebuye ebantwini. Sigubule yaguqula iconstitution senzele ukuthi Richard Moyo babe ngama chairman e-devolution okungahambisani le constitution. Yikho thina abantu be-MDC labantu i-civic society sifuna ukuthi abantu bazuze iconstitution ebhalwe ngolimi lwakibo. Ungahamba eLupane uye eNkayi uye eMzola uye eBhinga akula ntuthuko. Intuthuko ekhona ngeyokubamba abantu amehlo sebesiya kuma election. Bayaphonga ukufaka ithara 5 kilometers bame bahambe kwenye indawo bafake 2 kilometers bame baphege bame besebenzisa imali yestate. Sithi thina abe MDC Alliance akube le mehluko phakathi kwezanu PF le government. Yikho konke lokhu chapter 14 we constitution asimcubulungileni sibale sifundise sibe labasivic occasion sibone kwenzela ukuthi i-devolution abantu bayizwisise. Ayisikho okokuletha imali ivela kucentral iphonge ungena laphana sokuthiwa i-devolution. Yi-decentralization okokuthatha amandla besiphi izihlobo zabo lama-chairmen abo. Siyabonga mahlala ezulu.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Umgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South umnumzana Solani nje emnyama moyo uthi abantu kumele bemanyane ukuze banqobe ibandla lezanu PF. Umoyo usithumele amazwi akhe kamakhale kukhwini alandelayo.
Salibonani bantu bakithi baseMath South, bantu bakamthwakazi, bantu bakamzilikazi kalobhengula, bantu bokuthula, bantu abalungileyo. Ngiyalibingelela kanye labo sebhuku benu lezi nduna lamakhosi abayibo abasiphetheyo ukuze nje iMathebeleland ibe lokuhlonipheka esasinakho sokungasekho kathesi kungenxa yokuziphatha esiziphatha ngakho othi singabantu bamakhosi. Ngithe ngithulele umbono engibona yiwumbono ozasinceda. Engiwubona abafowethu bekhala ebusuku lasemini, abafowethu asisakwazi lokuthi sibangaki, sesingabantwana abalahleko sezweni lethu. Abaningi sebehambile baya kubo South Africa, baya kubo Botswana ukubala ukuthanda, baya kubo England, bahamba baye America. Sukusela ngo-1980 siwina uzibuse, abafowethu basuka abaningi babulawa ngesikhathi segugrawunde, abanye babaleka baye emazweni, abanye bagugela khonale bayakha khonale ngobana bela kuphumula izweni lapho abazalwa khona ezweni labokhokho babo. Nayi indaba engethula kini ukuthi awulanto esingayenza ngaphandle kokubana simanyane sibe into eyodwa ngaphansi kweumbrella MDC Alliance ekhokhela ngavoted nesentamisa. Sithi kona nanga ama-election abuya ka-2023 singavela sihluleke lapho, impilo yabantu abethu kayisekho ngoba lasemazweni lapho ababalekela khona bayahlupheka bayabulawa. Bona abafowethu sibangcwaba ebusuku lasemini ngendlela ukuziphatha, ngendlela yendlala, ngendlela ophile endaweni engaso yakho. Akunamisebenzi ezweni lakithi, imisebenzi kayikho. Sithi lati esihlala khona sifuna ukuzibusa, imisebenzi kasinayo. Kodwa ukuze konke lokhu kubuye ezingeni lokuthi sibe ngabantu nathi, kufanele lakuqala esasigiya sisidla amabele sile nkomo sifuyile, sibe ngabantu sifuyisa ukubona after 2020 3 kubuyele endaweni yakho sikwazi. Engicela kini ukuthi wonke umuntu awuthi ngawuhleli ucabange ukuthi kathi simele senze njani, ngobana inkunzi eyiyo esesibayeni ehlabayo ehlaba ezinye ukuthi ziphume esibayeni zibaleke lokhu sesibayeni. Ukuze sinqobe kumele ikhitshwe leyo nkunzi, sifake inkunzi esibona ukuthi izamamela izikhalo zethu esizifunayo. Ilizwe lakithi laseZimbabwe lonke linothi 70% omnotho ubuya eMathebeleland, eBedi Bridge, eBoda, eBotswana, silamabhoda amaningi, imali yonke iyahamba iya kuzano, izano yayithatha eseHarare. Thina sisala sihlupheka labantu abethu, le mining, ama-mines wonke, abantwana bethu kabasebenzi ngendlela yezano. So sibe sicela isicelo esikhulu ukuthi omunye nomunye kakhe cabange le ndaba esihlaba umkhosi ewulawule ukuthi bakhithi izano melikhitshwe.
umnumzana Solani Njemnyama Moyo umgcini sihlalo webandla le MTC Alliance esigabeni seMathepeleland South. Lawe mlaleli nqa uphatheke kwezombusazwe ulakho kusithumela amazwi akho aphathelane lezokhetho kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 naku 15460 kHz ku-shortwave.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi indlu kamuyi umnumzana Jason ziyaphapha moyo esemakhokhova. Iza kwenziwa isakhiwo esiqakathekileyo esokwethekelelwa ngabantu imonument. Umoyo wayengumholi webutho leZebra wafa eZambia edolobheni leLusaka ngemva kokudubuka kwebhomba alithunyelwa encwadini ngomnyaka ka-1977. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi amatitshala asitshele uhulumende ukuthi kumele axolise ngemva kokuba umabhalane wogatsha lwezemfundo unkosikazi Thumisang Thabela etshele amatitshala ukuthi abangenelisi ukuya emsebenzini ngoba bengelamali kumele babe sebeyitholile ngeviki ezayo, waseqhamuka ngohleko. Iphephandaba leHerald liludaba lokuthi inkampani yeZupco isithole amanye amabhasi njalo angamachumi amahlanu. Iphephandaba leli lithi amabhasi la abonakale izolo ecapha umngcele weBait Bridge evela kwele China. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi owake waba ngumphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo usexolisile ngokuba yingxenye yemithetho eyethulwa ngesikhathi ekuhulumende. Umoyo wabaleka elizweni ngesikhathi kuhluthunwa umbuso libutho elathathela umbuso owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela kuStudio 7 ngenjabulo. Bengifuna ukuphawula ngodaba lolu leMDC MDC Alliance. Uchamisa kadinga elinye ibandla lokho okubangisana lokhu kuyahlupha lokho.
Mabotshwe, mabotshwe uSumnyankagwa, mabotshwe ngento ayenzayo, kabotshwe angaphunguki engizidula, kabotshwe.
Eh, salubonani, salubonani Studio 7. Eh, kule ndaba le yabomakuphe labomonzora abantu labe MDC Alliance ababothamisa balobuhlungu lemali. Akulanto abayenzayo, even bangaze bengena embusweni wakhona kudala bangena, akulanto abayenzayo. Niye bathi bameleli izinto zabantu, niye befika ephalamente bayathula zwi, akulanto abayenzayo. Yathi sikule ndaba kaMnangagwa lolukhuzeni lomfazi wakhe uMamnangagwa. Akuncedi ukuthi umuntu ethethisa umuntu omdala, ukuthethisa vele kulicala. Uthethiselani ungamtsheli kahle, kulicala vele ukuthethisa. Uright umuntu lowo obotshelwe ukuthi uthethise umfazi kaMnangagwa. Yeso nhlonipho le ekuyekhona le ukuthi lani ipolitics zeZimbabwe zeMDC Alliance ingazange kuthiwa ngabantu abangafundanga abazange beye esikolo. That's why ubona kwathathwa kwafakwa elukhuzini omonzola bafakwa ephalamenti. Bafuna imali abantu laba, badla imali. Wena ungafuna ukuthi bekumelele kuzasala unjalo, awusoze ubatshintshe. And futhi forgetting smile ukuthi uMnangagwa lingamkhipha esihlalweni. Even kungavotele aleli votele uchamisa abantu bonke umhlaba wonke uvotele uchamisa, alingeke lanje, never. Akungeke kwenzakale ukuthi yengalokhu elikwenzayo lokhu.
Sanibona sanibonani basakazi baka Studio 7. Siyabonga elisiphakulela khona ontungameli Nkomo Ezra khona ngabe gift tube sithokozile mpala. Siyabonga kakhulu. Mina ngifuna ukuphawula la ukuthi uPresident Emerson Mnangagwa ngiyamuzwa nje uthi yena uVice President lo Party Secretary Constantine Chiwenga had their first jab. Uthi wena ungubani ebuza abantu uthi wena ungubani buza umphakathi uthi ungubani singabantu esakuvotelayo kodwa ungasibuza uthi singabantu nasitsho esakuvotelayo ukuthi ube khona lapha ngithi uvotelwe njengabantu ukuthi kube lapha mase uyabuza abantu uthi wena ungubani ungumuntu okuvotelayo okufake emandleni nalawo usuthi wena wena ungubani uthi wena ungubani bazawukhipha abantu ngenza njalo.
Sembonani sembonani basazi be Studio 7 ngilela ofisi lana Bhangale komaLambuzi. Siyabingelela imbono sohlala siyiletha ngenxa yokuthi nisilethele iy'ndaba nathi sibe sesiyihlaziya sibe sesilethe imibono. Kuthanda ukubheka iy'ndaba eziyi-2 ezamanzi akobulawayo nezokuvula kwezikolo. Amanzi akobulawayo kubuhlungu kakhulu ukuthi eminyakeni owedlule uPresident uTaw Mnangagwa bezovula uhlelo lokuthi sizakala izakhamuzi zakobulawayo. But ngemva kwalokho sokuzwakala ukuthi amanzi angaba uhlanzeka kwawo kuma-60-something%. Lokhu kuyikufa kwesizwe ngokuba amanzi aphuzwa nanobaubani. Kuyingozi futhi njalo kuxosha nama-tourist nabatshali bezimali ukuthi akukho umuntu ongabuye ezotshala imali kulelo dolobheni namanzi angahlanzekile. Ethi yavula ifemu ngethi yavula imisebenzi. And kuyiplani yakho uhulumende kamgaba ukuthi noMnangagwa kubulala emathebeleleni ngokuba ibulawa yiyona isinto emathebeleleni. So uma ngingasenamanzi ahlanzekileyo ngubani umuntu ozotshala imali endaweni enjalo. Amanzi akobulawayo kufanele afane naseharare ngokubana amasithi la acishe ayafana nabantu abahlanza amanzi nabamentena izibhedla imandla zamanzi abantu abafanayo. So uma kuyatholakala inye isithi namanzi angcolile inye isithi namanzi aklin ugodo lokhu kuyabonisa ukuthi kona phile emazweni amabili emashonalendi nasemathebeleleni esingatreatwa ngokufana. Uyethola ke amaphati abasubagithi abalandela u-MDC alayenza u-MDCT bekhuluma beze MDCT president wayemshona MDC alayenza president wayemshona. Kubangelwa yini ukuthi bonke babe ngama-president maphati onke atop esezimbabwe ngamashona kunandebeleli lapho and kuyothola abantu bebhizi bethe evotelanini amaphati lawo. Kuyikulahleka njalo kuyikungaqondi ipolitiki yasezimbabwe. Yiko engakusho nje ukuthi asinanzeleyenini into ekhona i-cold war ebhekiswe futhi esizweni semathebeleleni izobulala okwedlula 20,000 yabulawa egugura wonde ngokuba yona yabeyi-cold war abantu kuthiwa babulawa imikhuhlane kade imikhuhlane eyenzwe ngamasipomu efakwe emanzini.
Sawubonani balaleli baka Studio 7 lani basakazi. Indaba emqoka kakhulu bakithi siyabonga ukusakaza kwenu lisiphathele umsebenzi omuhle kangaka uphawulula izindaba ezokwazisa isizwe sonke umhlaba kanye labantwana bezimbabwe ngezindaba zelizwe. Ngakho-ke isicelo esikhulu esilazi sokuthi uhulumende wethu kabe leli hlo libanzi abone okukhatshana angabonele eduze ngoba nxa sikhangele udaba lwevaccine e-COVID-19 ivaccine ekhona ilizwe elenelise ukuyithola ayeneli ngitsho lekota yabantu epopulation yezimbabwe kodwa abe sesithi abantu abangahlatshwanga abangayi ezinkonzweni yiyo abangagadi amabhasi bengangeni lapha lalapha lokho kuthiwa yikuvayoleta ama-rights abantu. Uhulumende kaqale ahlabe abantu abone ukuthi ivaccine yakhe ayitholileyo ilinani elingaba kumbe 3/4 of inani labantu abelizwe abeseqala ukukhuluma ukukhuthaza ukuthi ngokuhamba kwesikhathi abantu bazathini abantu bazajika kuthiwe kabaye ezinkonzweni ngamakhadi hayi namhlanje hayi kusase eli kakhulu usasekuseni. Ngiyabonga basakazi.
Hayi asithi ama-life show mina vele amkosa ngiyi nakhona lapho saqedeke kwakhona ngihambe alabo umkosi vele labo aleni bonke nje umathini bonke nje o-TK bonke nje umuntu vele uthaka i-life show makwaza kuphela and okwenza futhi bona laba abantu umkosi behlile kutsha ama-life show yikuthi abala bafana bamakatara abaqondileyo yabona okwenza phela bebhedi yani abathola isikhathi sokutraina uzotraina njani wena u-TK ele bhendi yakho uzoyabiza u-TK lizotraina lenza istyle phela bona umagwaza uhlala labafana bakhe so ma betraina lapha batraina namakatare ma beseyenza i-life show babenza into abakhe bayitraina manje noma uthi u-TK ngokutshala i-rhythm kodwa le bhendi yakho angakumbize libe lizotraina ukuphakamisa amagengerenge traina ukujayiva konkhwana yikho okwenza vel namasho abebore futhi ngoba vele abalasikhaso ukupractice abahlangani uyabiza phela umuntu ebezomchayela iridium phela abafana bayajayiva phela abazange batrainer lo muntu phela afshonza kumele upractice upractice from umuntu chai katale nomuntu chai drums vele engaphumusukile chai drums lingazange la train ukuthi kuzojayiva ngokuhambisa yoba kwenza amasho abebore anangi vele amasho namasho vele nyakhetha na yabona isho ngihamba ngangisahamba imlambosi lo magwaze ngoba ngangikwazi imlambosi lafuna ichala bakuda ngoba la ikwenza futhi echaya abafana bakhe babeqondile beright manje la isho yakhe vele sizobhora ezengazela abafana so umuntu esele kuphela simthembile vele magwaze hayi insimbi zejana la zisho ihambe ethatha abafana besimunye brothers ethatha abafana bangale ethatha abafana bakhe ehlanganise uzohlanganisa abantu bamabhenda ngo 3 wena kuthi bechaya behlangana bejayive akuhambisani vele iko 3 bhenda yakhona vele ngingacacile ukuthi omunye ejayive siyale omunye ezimele omunye uphakamisa isandla omunye akaphakamisi because of abantu laba vele ngamabhenda abahlukeneyo omunye lomunye ulesikilisa but ilove show kamagwaze uba bafunda bonke lapha bafundise lokuthi kuyenzwa njani yikho lapho ukuthi bezibe ngcono but kodwa kodwa hayi abasadlala amashow even isimunye brothers ingcono ngamashow ngoba ila bafana abajayiva abangcono ingcono yakoswela abantu abathi amakatara ngoba la isimunye futhi ithembu TK ukuthi ayiridim
lawo bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Wezemelika bayakhala izimathonsi abalwela ilungelo labesifazane kulandela ukuvunyelwa kwesigaba seTexas ukuthi sibophe abakhipha izisu ezedlula amaviki ayisithupha. Lumthetho uzakupha amandla ingqengubani ukuthi ahambise emthethwandaba lo oyabe ephathise ukususa isizo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Busani Malovandini ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umbono wami Supreme Court ruling ngalendlela engishilo nje ngibona ngani ukuqala ngokuthathelwa abantu abangomama amalungelo abo ukuthi benze i-abortion ukukhipha izisu. Ngibona ngani i-ruling leyenzwe i-Supreme Court itshengisa isandla se-Supreme Court ukuthi nxa ama-for-life lama-anti-abortion groups engahamba ku-Supreme Court namhlanje bevuse icala kumbe ngithi ikhesi ka-Roe versus Wade. Ngibona ngani kuyatshengisela ukuthi i-Supreme Court leyi eyavota 5-4 ingakwenza ukuthi reverse ikhesi ka-Roe and Wade kumbe ngithi impumela ka-Roe.
Manje ngokubona kwakho umthetho wona lo awusoze ubangele ukuthi ilizwe lonke leMelika lingavumeli ukuthi omama abazithweleyo basuse iziso.
Yebo, kunjalo impumela yeSupreme Court izakwenza ukuthi ama-state wonke amaningi okuthi khona abantu abangabe-pro-life bengithi abe-anti-abortion abangafuni ukukhipha kweziso beza labo sezahamba kuSupreme Court besiyadinga impumela efana naleyi eyenziwe eTexas. Njalo kuzaba lula kuSupreme Court ukuthi ivumelane labo ngoba leli seke bavuma okweTexas ngesikhiwa kulalokhu kuthiwa yi-precedence iyaye lisisethiwe ukuthi somele liphonge ukucopy and paste i-decision abenze iTexas beyi-apply kwamanye ama-state. So hhayi vele kunjalo njalo ngombono wami ngibona ngani kuza impact-a even abadlula abe-6 weeks kade sibakhuluma ukuthi abantu bangabizisu asebedlule 6 weeks kodwa iqiniso yokuthi ngohamba kwesikhathi vele ukuthi yona i-abortion ukukhipha kweziswi akusekho emthethweni ngombono wayo.
Umnumzana Busani Malovandini isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leBuffalo eNew York. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Ibandla le-MDCT lithi nxa ibandla le-MDC Alliance lingadinganga elinye ibizo lizazithola lisenkingeni ngesikhathi sokhetho. Ibandla le-MDC Alliance lithi uhulumende kalandele ngemfanelo uhlelo lokwabela izigaba zelizwe amandla olwe-devolution of power njengalokhu okulotshwe kusekelo sombuso welizwe esitsha. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.